Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 22 kumfumfu 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhutshwe ukhetho lwamakhansila namuhla ngokuthula ezigabeni eziyisithupha ezigoqela einsiza lasematobo lapho okube lodlakela khona ngesonto langomvulo. Igqwetha elilwela amalungelo umnumzana Doug Coltart obotshwe izolo umiswe enkantolo namuhla. Silempumela yemidlalo yeCastlelager Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu ezigabeni eziyisithupha ezigoqela insiza lasematobo lapho okuqhamuke khona udlakela ekuqaleni kweviki ubevota namuhla kukhetho lokudinga amakhansila kulandela ukubhubha kwalawo ayekhona lokuchiya kwamanye umsebenzi. AbeZimbabwe Electoral Commission labenhlanganiso ezizimeleyo ezifana leZimbabwe Election Support Network iZESNI le-Election Resource Center bathi lolukhetho luqhutshwe ngokuthula kuzo zonke indawo ezibalisa khona einsiza iMatobo, Mutare, Gurube, Takawira kanye laseBuhera. Kodwa abebandla le-TRC labe-Election Resource Center bathi kulabantu ekade bebhala amabizo alabo abavotayo phandle kwezinye izitishi zokuvotela, okuyinto abayisolayo abathi ibisenziwa ngabebandla le-ZANU-PF. AbeZANU-PF bona baya kulandula lokhu. I-TRC ithi njalo kwezinye izitishi yamatobo abebandla le-ZANU-PF bahambe bayahlala duzane lama-polling stations babukisa impahla zebandla labo. IZESNI layo ikufakazile lokhu. Kodwa isikhulumeli se-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission umnumzana Jasper Mangwana utshele iStudio 7 ukuthi ngokwazi kwabo ukhetho lwanamuhla luqhutshwe kuhle. Impumela yalo ikhangelelwe ukwethulwa ntambama namuhla kumbe kusasa. Sixoxele isikhulumeli se-TRC eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela.
I-turnout leyi ingani iyathembisa abantu baphumile ukuzovota lanxa abantu bebethukile ngemvana kwesigameko esenzakalayo insukwini ezidluleyo lapho esa-athakwa khona ngabalandeli bezane PF bachaya balimaza abantu balimaza impahla njengemota lomuzi ka-candidate wethu. Abantu baphumile njalo izane PF iqhubeke ngama-tactics ayo okuyi-intimidator abantu kumbe okwethusela abantu bebefake ama-desk abo within 300 meters of ama-polling station. So kube yima-complain ebesiwafaka ikhulumisana nama-presiding office ama-polling stations phose wonke. Into esinanzeleleyo thina njenge-CCC kuba izeki injangenamazinyo iyesaba ukuthi idile leZANU-PF isebenzise umthetho bebesisaba ukuthi balandele abalandeli beZANU-PF laba babakhuze ukuthi basuke lapho lokhu abakwenzayo bebebhalisa abantu nxa abantu sebeqeda ukuvota bekuthiwa hambe ebhale ibizo lakho kwamanye ama-polling station njengedwaleni tendi bebenika abantu ongama-drink ukuthi hayi ungaqeda ukuvota hambe ebhalisa uphiwe i-drink ukuthi usuvotile. Betshela abantu njalo ukuthi hayi bavele bale ndlela yokuthi bekwazi ukuthi lo ovotileyo uvotile iphi party. So bathe bazabakwazi ukuthi nxa ungavotelanga iZANU-PF bazaba le ndlela abazadila ngayo lawe. Kodwa sinethemba lokuthi abantu bakawathi 4 bazavota bevotele kusasa bevotele inguquko lanxa siphakathi kokwethuselwa okungaka.
Kuvotwe ngokuthula ikakhulu khona ngapho eyinsiza lasematobo, akuzange kube lezehlakalo esike sazibona kunsukwana ezedlule.
Okwalamhlanje sakazi ngingathi akubangale sehlakalo engingasibamba ngithi hhayi kulozibani ochayiweyo, kodwa khona kengikubalayo ukuba abantu bayethusela ngendlela ezishiyeneyo. Lokubhodabhoda kwiimota eziningi-ningi, ezinye ezimakwe ZANU-P F, ezinye njalo izimota ezingelama number plate, khona kushana uvele kuyindlela yokwethusela abantu, ngoba abantu sikhangelela lokhu kwenzakalayo amalanga layo edlulile ukuthi abantu bavota kodwa abantu bavota bethukile, bayabona into inyamazana le eZANU-P F ivele isingenza anything. Lakhathi esinje sikhangelele ukuthi ukhetho njengoba solusiyaphela sokusiyaqalisa ukubala lelangaseli siyatshona, abantu bakhanti umthakathi uvele usebenza ebusuku sokumnyama. So i-team yabantu njengilayo abaningi ngabalaqinisa ukuthi ntambama sokumnyama iZANU-P F izasiphatha njani, kodwa abantu into ejabulisayo ukuthi bathi kube mnyama kube kukhanya siza kuma sifikele amavoti ethu sonke sibambene lapha kuwathi 4 enziso.
Umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-CCC eMathebeleland South. Sixoxe njalo lelunga leZANU-P F Central Committee, umnumzana Joseph Chuma, yena othi bakhangelele ukunqoba kulolu khetho.
Well, thina njengebandla elimisayo sikhangelele ukubana sinqobe kukhetho lolo olwenzakalayo endaweni eziyisithupha. Lapho kubota bona ngelanga namhlanje siyeqinisela nje ukubana umsebenzi wethu ebethu ibamba kula ngabe siyenza izayenziwana abantu bebona kuqadekile bana basivotele siyine sibe ngamakazela angowethu amelele leze indawo.
Kuyini okutsha ongathi likuthembise abantu okungenza balivotele bachiye amanye amabandla aphikisayo?
Abantu bakunazelela ukubana i-Second Republic le ekhokelwa ngubaba uMnangagwa ibhizi ukuvuselela izinto eziningi ezasezimile. Siyakhangela izinto zezokulima, ama-irrigation schemes amaningi alokhu kuhamba evusha, njalo amadamu amaningi asiyakhiwe ukwenzela ukubana sibe ngama-all-rounder nyaka wonke nje, singambelele ukuthi awona kulinywa ngesikhathi sezulu kuphela, kwenzela ukubana sibe ukuze isiqiniseka sokuthi kona sibe food security elizweni lakithi. Konke lokubana yimisebenzi esenzisela ukubana uhulumende ukhangelele phambili ukubana asabalaze umnotho wethu, njalo asabalaze i-food security kungabi nomuntu olambayo. Izinto ezinjalo zonke lezithakela nemigwaqo iyalungiswa ukwenzela ukuthi abantu babafinyelele ukufika endaweni ejijile, njalo abayenza i-trade bafanisa ubona kwesenze emigwaqweni eyabe ilungile. Iyona zidla zikhuluma sikhuluma kanje ezenzisa ngale siyabona umahluko owenziwayo. Konke lokwana izinto ezihugayo ezingahuga abavotayo bana bebekwazi ubona ibandla elingabaqhela phambili, ibandla elingabafikisa eKenadi yiliphi.
Lanxa kuke kwaba lokufuthelana lodlakela ikakhulu insiza lasematobo, sizwa kuthiwa kuvotwe kuhle nje ngokuthula enamuhla. Kukhona ongathanda ukusho phezu kwalokho?
Njengoba ngihlala ngisho thina njengebandla leZANU-P F asobandla elichaza njalo elithakazelela udlame, into embi esiyikhangelela phansi esingavuli ukuyizwa isenzakala. Siyafisa kakhulu ubana abantu bezinto zabo ngokuthula langenhlonipho. Nanko phela umkhokheli wethu ebandla u-First Secretary ubaba uMnangagwa, naye umsekeli wakhe u-Second Secretary ubaba uChiwenga, lo munye futhi u-Second Secretary ubaba uMohadi, bonke bahlabela ingoma efananayo eye kuthi yona ukuthula akube nathi. Siyakhumbula izinto owayengu-Second Secretary ngamuva ngale ubaba uJohn Landa Nkobo eqala inkulumo yakhe lanothi wona peace begin with me, peace begin with you, peace begin with all of us.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga leZANU-P F Central Committee. igqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Doug Coltart obotshwe izolo umiswe enkantolo kamantshi namuhla esetheswa icala lokuphatheka kumisebenzi yokungethembeki. UColtart uyalilandula leli cala njalo amagqwetha akhe athi uyahlukuluzwa njenguhulumende. Sixoxelo lwela amalungelo umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Akumangalisi ilizwe lethu ngelihlukumezayo bonke abantu abalwela amalungelo badingela indlela yokuthi bebotshwe. Lo hulumende okhona osewesizani okamgabe especially ukusebenzisa amakhodi. So asiyo into engasimangalisa, asiyo into engasidanisa. Iyakwazi ukuthi uDouglas ngumuntu omela kakhulu abantu laba abahlukuluzwa ngohulumende. So ngezizathu ezinjalo especially nguye ungelinye lamagqwetha amela lo ohambise lo babo phetha amandla lo Emerson. So ngezizathu ezinjalo uyakukhangelele ukuthi uzahlukunyezwa one or the other njalo vele iZimbabwe kusukela sithathu zivuse ihlala ililizwe wonke umuntu olo. So akusiyo into emangalisayo.
Ngezinye indlela Fuzwayo uthi uhulumende kumbe ibandla lezanu PF lisebenzisa amapholisa lemithethwa ndaba ukuhlukuluza abantu abalwela amalungelo kaZulu. Kodwa iyona izanu PF lo hulumende lanxanje abanye bengathi kuyinto yinye bayakulandula ukuthi bayangenela ekuqhutshweni kwendaba zomthetho.
Izano ihlala isenza izinto ezigangileyo ibisiphika. So akusiyo into emangalisayo ukuthi besibeze abantu ungakhangela kusukela ngama-80s kuhlukumezwa omoyi umasuku loDabengwa kwasetshenziswa kakhulu umthethwandaba lamapholisa. Lakathesi nje ungakhangela uzofika kanje 2040 bonke nje abantu bahlukulunyezwa kusetshenziswa amapholisa kusetshenziswe amakhodi. Kodwa ubaba lo ethatha amandla waqambela abantu amanga wathi yena uzavusa ngendlela etshiyeneyo leyalo lekamuyi umgahle. Kodwa hhayi kuyazimanifesta nje kwinto kwangikona konke ukuthi hhayi idlozi likamgabe liphumile kuye elokuhlukumeza abantu elokusebenzisa amakhodi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela
na. Izakhamizi zesithakeng enkhwali sezithethe inyathelo lokuzakhela isikolo ngoba abafundi behamba umango ofika amakhilomitha ngamashumi amabili, 20 kilometers ngelanga besiya enkhwali primary school okuyiso sodwa isikolo esiseduzane labo. Abazali bathi badinga uncedo ukuze bakhe lesi sikolo ngokuphangisa. U-Albert Ncube uyalandisa.
Nxa usuke emavinkilini enkhwali olubhekise ezizane uzuhamba amakhilomitha afika phosa lithumi kulesakhiyothi ma usibona ucabanga ukuthi mhlawumbe sadilika ngesikhathi sempi njalo sokulunxuwa nje. Kodwa lapho usondele eduzane uzo ungamazwi kwabantwana abancane behlabelela uthi usithi mehlosuka uthole lo mbalisikazi ephakathi kufunda ukungadlalwa. Kusesitake ngelapha lapho abafundi be-ECDA abaqhuba khona izifundo zabo bengakayifundi esikolo senkhwali primary sona esigathana kakhulu labo. Isakhiwo lesi lunxuwa lesitolo esingelaphahla umnyango kumbe yona i-blackboard yokubhalela. Imduli yaso idabukile njalo ikhanya nje ingaba ingozi ebantwaneni. Unkosikazi Blessing Madongo uthi ikhansili sibaphe indawo ukuze bakhe isikolo sabantwana abancane.
Abantwana bahamba umango okwana 20 kilometers ukuhamba lokuphenduka ngelanga. Sesilwisa ukuthi sesingayakha isikolo esigabeni sethu ngoba sebesivumela abe-RDC ukuthi sakhe isikolo. Kodwa bathe indawo yethu incane ayikwanisi ukuthi singayakha iprimary egcweleyo ukusukela ku-0 grade kusiyafika ku-27.
Amazwi kamadongo agcizelelwe unkosikazi Josephine Moyo yena othi umango ohanjwa ngabafundi ubafaka engozini enkulu.
Ebantwaneni abamankazana ukuhamba umango omude kubafaka engozini ukuthi uthole umntwana engasaqedi isikolo ngokuhamba umango omude. Bahamba sebedlala benza izinto ezingalunganga.
Unkosikazi Jane Mleya laye uyisakhamuzi esitakeni.
Isithina sesiqalisele ukutshaya ukubonisa ukuthi abadala bazithakazelela isikolo njengezakhamizi lokusebenza khona bese siqalisa ukusebenza loba kuyatshisa loba kunjani.
Esinenjalo isakhamuzi esikhangelele intuthuko kwezemfundo Mnumzana Obert Ndlovu uthi lanxa izandla zabo zimfitshane bazimisele ukwakha lesi sikolo baqede masinyane. Ngoba abantu babo bethule nzima.
So sesizama ukucenta njengoba indawo sebesiphekele sizama ukucenta. Silakho kathi singesikwanisha ukusebenza ngezandla zethu okunjengezitina ukuthwala ochebechebe lokuclear iland. So sisamobilize ama resources but asikabi labo abantu abathi bangasinceda ukuthi sithole imali. So but silohlelo lokuthi sithe sivule isikhwama sabathi posela ama 50 rand nge-household ukuthi ngxenye singabona isikhwama sethu sikhula njani. Sithi sicela uncedo lathi silokunye nje esikhwameni sethu.
Osakhulayo Mnumzana Adon Rantsasi laye uthi ufisa ukuthi lesi sikolo sakhiwe ngokuphangisa ukuze abantwana bafunde phansi kwamakhaya abo.
Ngakuthiwa singaphumelela sibe khona abantu bethu bezikwanisa ukufunda eduze ngoba lapha baya khona kukhatshana. So uma bengaba lapha eduze lo mbalisi uma efundisa bazakwanisa ukuba bezwisise masinya ngoba bengahamba isikhathi eside. So into eyenzakalayo ukuthi thina abatsha sifake izandla sifake ipressure ukuba kusetshenzwe isikolo sibe khona masinya.
Uzabhukwe Mbengwa Lionel Stakeng Umnumzana Amon Mleya uthi kuyadingakala ukuthi kwakhiwe lesi sikolo ngoba abanye abafundi besehluleka lokuyafika eNkhwali Primary. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo Umnumzana Dawungana Ndoro ubengakholwa ukuthi kulabafundi abancane abahamba umango omude kangaka kodwa basaphendula ngembuzo yethu ngalolu daba lalapho sesimthumele ubufakazi. Iningi labafundi kulesi sabelo kaliphuthi izifundo ngezizathu ezijeneyo ezigoqela imango emide abayihambayo lapho besiya esikolo kanye lokuswela nje imali ngenxa yokuyanga. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisesitakeni eNkhwali ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana nelami uSthandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa nengcwethi ecobongola ezemidlalo yenguqu yabesifazana usibekiwe Ndlovu yena osanda ukuqeda izifundo zeCOSAFA Women Leadership Program. Asizweni ukuthi uthini ngalolu hlelo kanye nekusasa yomdlalo wenguqu yabesifazana.
Hello sister, linjani balaleli? ICOSAFA Leadership Program iCOSI kade ngiyenza labanye omama abasuka kumazwi eCOSAFA. Ngiqalise ukuthanda lo mdlalo ngimncane ngikhula. Ubungavamanga kangako umdlalo wokunobhutshuzwayo emagazaneni bekudume owe-netball ocaga. But mina ngizange ngithandisise, not that ukuthi kule nto empi, but asayibe into engichanga phakathi. So yikho nje ngaqhubeka ngizithandela umdlalo wokunobhutshuzwayo wamankazana. And uze ngifike lapha engikhona sisitha kungxenxa yokuzimisela lokuthanda lo mdlalo lokube ngisenza ama-courses wona lawo awe-football administration.
Kahle kahle kuyini belikufunda kulezi izifundo ze-COSAFA Women's Leadership Program?
Besifunda ukuthi ukuba yi-leader ongithi umholi kubuya lama-challenges awo obuhle lokunzima. Kodwa ku-cosplay ye-COSAFA safundiswa ukumelana lawo ama-challenges. Safunda okuningi, sasilama module amaningi, ama topics ayimaningi, kodwa siqoqela se-course sasiyi-leadership. Ukuthi kuchona ukuba ngikhokheli. Iwapha ama qualities of a great leader. A creative and leadership. Safundiswa lokwe governance, finance and accounting fundamentals, basic principles on club management, networking, football, business, CAF licensing. Njalo bekulama discussions, e.g. what does it take to be a women leader in the world of football? Just to mention a few. Since lama project work, ama project uwenza, amanye waphiwa ukuthi wenze uyi-one, amanye waphiwa ukuthi liwenze liyigruphu, bese lixubaniswa lapho nxa seligruphu, maybe lihlangane labantu umuntu ose-South, Namibia, Zambia, besihlanganisa nje ama-countries, yikho ade kusenzakala lakho.
Ubona abesifazane abaningi bephatheka yini emdlalweni wenguqu kusasa kumbe bethola izikhundla eziphezulu elizweni kumbe emhlabeni jikele ukuthi kube yibo abaziphathayo njengabe silisa abaningi?
Mbona ngani nxa singapha umama ithuba lokukhokhela ezikhundleni zwalezi ezinkulu bengenza ngcono, ngoba omama isikhathi esiningi bayathanda ukwenza into ezi-straight, ezicacayo, eziphuma zikahle. So ngesifiso nje sokuthi komunye umnyaka nje khonapha kwelakithi eZimbabwe kufootball yeZifa, Zimbabwe Football Association, kube lo president ongumama. Konke kusiyafika leCAFU, leFIFA, sike sibe labomama abangupresident abakhokhela yona lawo ama association. So kodwa kuyabe kube le-ground week sibili, abantwana abangamankazana nxa besadlala khwaphana ibhora abafundiswe i-coaching, abafundiswe ukuba ngonompembe, abafundiswe i-football administration, ukwenzeka ukuthi loba sebe-retire bebe le nto yokuqalela khona, then befunda besiya phambili beze befike khona lokuthi beyeneliswe ukuba ngabo-president bama-FA. Kwenze ukuthi bekwanise lokungena khona kibo CAF, ungena khona le-FIFA.
Lowo ngusibekiwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezemidlalo yenguqu yabesifazana, yena osanda ukuqeda izifundo ze-COSAFA Women Leadership Program ebesixoxa laye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha kweziphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington.
Siyabonga Sithandekile. Siya kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izulu kandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula ezamasiko. Sihlaziya udaba lwegugurawundi.
Okokuqala, ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Ngiyabonga babu Gande, ngiyabonga labalaleli bonke. Sawubona mnumzana, sawubona mnumzana. Nami ngiyajabula kakhulu ukuthi ungingenise kuhlelo lolo.
Ungasitshela ukuthi ubona njani uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lolu olokuthi induna zikhokhele ukukhumisana umlotha abafuna kwenzakale?
Hayi, ngilukhangele njalo siyaluzwa baba Gande udaba lolu lwegugurawundi langendlela ubaba uMnangagwa bengathi upresident uMnangagwa endlela aluphathe ngayo kumbe ngithi aluphatha ngayo. Yeah, uyabona ukuthi udaba lolu lwegugurawundi lona ngwalo ngolwepolitiki, ngoba vele lutshelusenziwa ube kuyipolitiki kuyikulwisana phakathi kwamabandla amabili awezombusazwe, izaphu kanye lezana. Kwathi sokwenzakaleke lokhu, ipolitiki yazama ukuthi ilungisise lolu daba lapho ubaba uNkomo lo mnumzana uMgabe lapha bahlala khona phansi bakhulumisana baze baphuma lalinto yabo abayithi unit accord, kodwa engazange ijabulise abantu abanengi kakhulu, ngoba abantu abanengi kakhulu bakubona sengathi ubaba uNkomo kusho ukuthi ubalahlile. Pho ke abakwamna kwaba indaba elokhu isala ilokhu injalo, ngathi ilengile njengokuthi la kathesi lokho ilengile ikho lapha ngiyabona ukuthi khona uhulumende ukhona kathesi uzama la yamakhasi ngoba naye ukhangela uyabona ukuthi khona yeah izinduna ngabantu abaqhakatheke kakhulu baba kande ekuphileni kwabantu ikho ke nxa sithi ngiyananzela ngiyabona ukuthi khona umongameli kathesi into ayikhangele ukhangelele bona ukuthi khona izinduna njengabantu ababaluleke kangaka funa engxenye udaba lolu nxa engalulanda ngendlela yokuthatha abaphathi bezigaba babe yibo abazakhulumisana labantu funa abantu badede ulaka lolo lukhona lwehle
nxa ukhangele okwenzakala kwamanye amazwe ngemva kombhuqazwe ofana leRwanda kumbe impi yakwele South Africa eyobandlululo kwaba lalokho okuthiwa iTruth Commission ubona ungani yikho kungasebenza yini eZimbabwe
hayi mina nxa ngikhangele mbona sengathi indlela leyi ebuye lo mongameli uMnangagwa indlela eqonde kakhulu njalo indlela ehloniphekile kakhulu kodwa kuya ngokuthi yena ngokwakhe uza kuthatha yini lokho okuza khulunywa ngabantu akuthathe akusebenze ngendlela yenale abantu abakhulume ngayo la ngendlela atshelwe ngayo zinduna leso angathembakala ke khona apho hayi ngibona sathi mina angabakwazi ukuthi khona acazulule lolu daba oluse olungamaqhubu ebantwini so kuya ngokuthembeka kwakhe ukuthi khona yena uzathembakala yini njalo laye athembe ukuthi laba abantu into abayikhulumayo abajonga ngokulwisana laye kodwa bajonge ukuthi indaba le iphele so kungaba lokuthembana phakathi na kwesizwe ngibona sengathi mina ingaphumela le indlela enza kale South Africa eSouth Africa ngeke ngithi mina kukhona ukuxolelana ngoba lakathi sikukhona ukufuthelana ngoba kathi sibamonile labo bots abona abathe besifa kathi silapha kube khona ukutshengisela ukuthi khona ukufuthelana kukho abanye bethi abafuni ukubakhala labo bantu kube kanti ke kubo Rwanda oRwanda akazi ungakhangela ngokuphumelela kwaleliyani lizwe uyabona ukuthi hey kukhona ukuthi khona laba bantu amahutu laba lamathutsi kusho ukuthi kwabakhona ukuhlalisana phansi kwabakhona ukuthembana ukuze bakwazi ukuthi baxolelane kodwa le indlela enziwe ngumongameli Mbombe mbona sengathi indlela eqonde kakhulu ngoba abantu abafectwayo ngabantu bama communities and ama communities vele wona thembele ezindunene athembele kubukhokheli bobuduna ngoba kathi sizaphu kayisekho ngoba ngesikhathi sikaNkomo uNkomo wahamba umuntu adethenje kakhulu ngabantu wakhulumisana labantu ngendlela yakhe akhulumisana ngayo lapho kwaba kwathi coso lolo nje khona ukho kuyindaba so ke yeah indaba yepolitics imile lezinduna lazo vele ngoba bona ubukhokheli ngokwawo vele buyipolitics
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi kangibonge babukande nje labalaleli bakho sengathi lingaba lobuphila obuhle
lo ke bekungumnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi kwezamasiko ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngevikezayo sikhathi sinye lilale
siyabonga Chris Nancy impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla yada 1 Cranbourne Bullets 1 Ngezi Platinum 0 Black Rhino 0 ZPC Kariba 2 Wawa 1 Bulawayo City 1 Dynamo Zimbabwe 0 ukunqotshwa kweZimbabwe kusho ukuthi iFC Platinum isithethe inkezo yeCastle Laga Premier Soccer League Kwanele mthwaka zomuhle Oliver lelisayo ngomathuka izinduna ntungamilinkomo lilale.